Ukulumende wethu ufisa ukututwa balokukura ondilonga bi national issue kodwa lube into ekhulunywa emandebeleni. So okubazwise ubuhlungu ukuthi lukhulunywe ngamabishop eSozberry ende abanengi bengabantu abolimi lwesitshoneni. Ukulumende akakufuni ukuthi idaba lokukura ondilube yi-national issue but ungakhangela indlela into eyenzakeleyo kunyanga esanda kwedlula nokulokhu kusenzakala. Kufana ngqo lokwakusenza ngesikhathi segugura wonto kutshontshwa kwabantu ikakhulu into enziwe umzukulu kaMduduzi Mathuthu yikho okunjengokwakusenziwa ngesikhathi sombhuqazwe. So mbona ngazathi amabishop ayitshaye ngqo and yikho kubazwise ubuhlungu ukuthi into yabo icriticiziwe but ungakhangela uhulumende njengoba ngowe-divide and rule bakutshintshile ukuthi kwagcina ngasiyo nto yamabishop kodwa sokuyinto kambishop uNdlovu ngoba uNdlovu engowelimi lesiNdebeleni. So uhulumende lo wenza sho ukuthi ufuna ukuthi kuhlale kuyinto ekukhulunywa ngabantu besiNdebeleni and then umuntu wesitshoneni ngakukhuluma kube ngani usesekelana namaNdebele. Kodwa mina ngicabanga ukuthi into le kufuze ukuthi ikhulunywe ngumuntu wonke weZimbabwe ayisole uhulumende afunde ukuthi into eyenzakalayo imbi engayiphindi but uhulumende lo ngakwenzileyo kuyatshengisa ukuthi lokho kuphinda so akafundanga lutho.
Sesibonile South Africa o African Union amazwe achiyeneyo lenhlanganiso ezichiyeneyo ngicho le commission yamalungelo eZimbabwe ithi uhulumende kumele ahloniphe amalungelo echiyane lokuhlukuluza abantu kungelani lobunengi benhlanganiso zonke lezi ezithi uhulumende makahloniphe amalungelo yena uyakulandula ukuthi kulokuhlukuluzwa kwabantu.
Yinhlalo yabo ukuthi wonke umuntu othi hayi liyaphambanisa banjengalwana umuntu ukuthiwa ugcine sithi wonke umuntu ekugomeni uyamzonda ngoba engafuni ukukhuzwa. Izanu lohulumende lo lilanga libandla lingafuni ukukhuzwa njalo kulusizi ukuthi kungani uzabuya yena umnangagwa lapha njengoba esitsho ziyambi ziyambi kungani uzabuya ngolwesihlanu. Mbona ngazathi abantu bemandebeleni labantu bezimbabwe abakuthathi bekufake emakhanda abo ukuthi hayi akazange ukuzolungisa uhlu daba lokugrawundi kodwa uzotshintsha nje ukuthi enikeze impression yokuthi mina labantu bemandebeleni siyaxoxisana siyalungisa udaba lokugrawundi kungalanto ayenzayo. Udlala ngesikhathi sabantu labona laba abalokhu behlangana laye. Eqinisweni abantu kufuze bekubabambe njengabochombe njengabomzorewa ngabathengisi okuliqiniso ukuthi umuntu lokho exoxalo emasoni kuthiwa kulungisa udaba lokugrawundi akulanto elungiswayo.